Kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 nomvulo ebusweni mhla ka 26 kuLwezi uqolongo lwesibili 2019 kuLwezi igama lami ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje amabutsha ambalwa edlula ikhulu inengi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu.
Laba abazengezempilo bayatsho nje ukuthi umuntu wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza izinso. So kanjalo izitho zomzimba ziyalimala njengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali.
Inengi lithi uhlupho lokusilela kwemali lilokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula entsha ebalisa i-$5 le-$2 yephepha kanye le-$2 yamatshe eyama-bond notes.
Ngasitya kule ndwendwe ezesabekayo abantu baseziphansi batshela ukuthi imali kayikabi khona, abanye bathengisa ukuthi bazathiwa ama-$50 ngelanga, bebethi bona banika 200 angikwazi anikwa sikhathi bani ngoba ntengisika mina kwathiwa hhayi ngangcono ubuye kusasa. So udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku akupheli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga ubikwa eseqalisile umsebenzi njalo ephatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owemande briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Amabutsha ambalwa edlula ikhulu inengi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu. Amabutsha la abikwa esebenzisa umuthi othiwa yiformalin osetshenziswa emamotsha agcina izidumbu. Uthelwe enyameni ukuthi ingonakali ngenxa yokusilela kwamandla amagetsi asetshenziswa ukuqandisa izidumbu ukuthi zingonakali. Kodwa abezempilakahle bathi umuthi lo ulakho ukugulisa abantu ungadliwa okwesikhathi eside. Ingcwethi zempilakahle zithi umuntu engathenga inyama ebone ingahlalwa impokani yisibonelo sokuba iyabe ithelwele umuthi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, kulobu bobukhono sebusenzakala phakathi kwelizwe obokugcina inyama njengesidumbu ukuze ingonakali idlulele phambili isetshenziswe insuku ngensuku ezilandelayo. Lokho kubangwa ukuthi sekuswelakala amandla kagesi elizweni sekuze kuletha abantu ukuthi benze into egange ngendlela eyisimangaliso. Kodwa-ke asingeke sibasole bebodwa laphana singakhangelanga imbangela, impande zalokho kungumbuso ongamanga kahle othetha amandla kagesi wenza ukuthi abantu baze baphile ngayona lindlela asebephila ngayo.
Khona selikelezwa na ukubana abantu abadla inyama elemithi yona le balimali okunganani?
Asikahlangani lomuntu yena ngokwakhe esingathi usevele esibhedlela sebuyahlolwa ukuthi kungabe kunjani, kodwa laba abazengezempilo bayatsho nje ukuthi into eyokugcina isidumbu, umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza isibindi, izinso. Kanjalo izitho zomzimba ziyalimala ngezinto ezinjengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali, ngokunjalo kuyalimaza. Kusho ukuthi abantu abaningi bazaba lemikhuhlane ekhona okwamanje kusenzeka beqeda ukudla, kumbe eza kuza phambili le kulokhu kusidla kancane kancane okunjalo empilweni zabo.
Wona khona yini amabutsha eselizwile ukuthi asevaliwe ngodaba lona lolu ngoba sizwa kuthiwa eHarare asemaningi kakhulu?
Ye, bayakhuluma ukuthi liyana ibutha iphiwe inotice, kodwa bayakuphika bona laba bamabutha bathi hayi azange senze into njengaleyo. Uhulumende wethu inkinga yakhe usebenza kusensitha akavezi izinto ngokusobala ukuthi hayi nansi ingozi ngokuba uyakwazi ukuthi nxa ekhuluma ngalokho abantu bazakhomba ngakuye bathi bona hayi wena ngoba ngeso nalesi simo ukuthi abantu bazi benza izinto ezigangeka ngaka kodwa ke ngabe bevinjelwa ukuthi bangathengise abantu abanjalo kuyabe kwenziwa into eqondileyo ngokomthetho ngokuba into esikhangelayo yingozi esebantwini abasuka bayethenga inyama akula mehluko lokuthi umuntu akuthengisele inyama yenja kumbe yedonki kumbe eyehashi akuthengisele sithi ngeyenkomo kumbe ngeyembuzi umuntu onjalo uyabe sona kakhulu okufanele ukuthi ajeziswe ngokomthetho kunjalo labantu ababegcina imali besondla inyama ngokusebenzisa imali yokugcina imithi yokugcina izidumbu benza into egange kakhulu okungafanelanga yamukeleke yikuthi zize silo hulumende oqinileyo ucindezeleni kodwa obuthakathaka nxa kusize ekuvikeleni abantu lamalungelo abo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lulokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha ebalisa i-$5 le-$2 yephepha kanye le-$2 yamatshe yama-bond notes. Kodwa yena uhulumende ubikwa isithi uhlelo lwemali entsha lukhangelelwe ukusebenza njalo kuseza kwethula imali efanayo elesilinganiso esiphezulu. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association uthi iningi lezakhamizi lilokhu lingakayibambi ngezalo izandla limali.
Akulalito soludidile ngokufakwa kwemali entsha ngoba kathesi sikhuluma nje mina ngokwambile kangayiboni njalo ungahamba emabhange engafika emabhanga iviki elisanda kuphela ngafika kule ndwendwe ezesabekayo abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali kayikabi khona abanye bathenjisa ukuthi bazaphiwa ama-$50 ngelanga ebhanga lapha ngingafika khona bebethi bona banika 200 kodwa ngananzela ukuthi vele amanumba akhona akhanya anile kuseni angikwazi anikwa sikhathi bani ngoba ntengifika mina kwathiwa hhayi kungangcono ukuye kusasa so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kalukapheli ngoba ungafika lezitolo lapha ngengafika kwo-complex kobunkulumane lapha ama-price labo avele price elabili kule price ye-cash iyalichiphile iyakungela i-cash yakhona kuzofika le price ye-swipe kumbe i-co-cash iyabi phezulu mhlawumbe mhlawumfaka umzekelo izo into enjengempuphi i-10 kg ngithe ngibuza bathi i-10 kg bayithengisa $60-something ngithe zenzithi ngiyakuyikhokhesha bathi hayi ikhokhesha sokuyi-$80-something so ngokunjalo ke ihlupho lolwalo lwemali lwavesi lalo kalukapheli engakwaziwe ukuthi imali abayiphrintile intuthwana kumba imali abayiphrintile iphumile futhi njengoba sasize kuthiwa besike seza kuthiwa amanye amabhanga amabili kade qanjiwe laphana abe seqalisile vele ukukhipha imali yakhona ukuthi yalikhishwa mbani siya ngaphi yinto singakwaziwe kodwa ngalesi ngikhuluma nje uhlupho lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu baluthwana bayibambile imali yankhona ngoba abaningi lokubekela amabhenki bathwana amabhenki bengayitholi ngumehluko wakhona afika unanzelele ngoba lokhu kuqhubekela phambili kusilela kwemali
kulaba abathengisa phandle ama-vendors lalabo nje abale mali enilutshwana iyabonakala yini imali yona le
singazi kulaba abathengisa ezitaladeni ngoba bona bahlala edolobheni kodwa ke thina kithi esiyabe sifuna ukuthi siyethatha amaholo ethu asikayiboni ndingawuthe waba lelakhe uyathola mhlawumbe i-$2 bond liyana kathi i-coin yambona abanye bewathwele nje abantu ababevukele khona bewathwele ngamasaka laphana benikwa ama-$50 zona laba abalelakhe njalo banikwa ama-$200 kodwa i-$5 le-$2 inothi sibili ukuthi ungabona umuntu ephonga uthulayo hhayi kawukavani khayana ukuthi kulama-cabulezi akwazi abathola impentsheni umuntu yabesuke emaphandleni ezothola impentsheni yakhe abesephiwa mhlawumbe i-$50 khona khona kaunedi ngalutho ngoba uyabe gade nge-$5 esuke endlini aphinde abuyele futhi endlini sokuyi-$10 uyabe vele landa malini andthenelovide bacela vele bengathola ngalutho nxa ukuthi imali kayitholakali ngoba amabhange amaningi afaka ku-$50 nxa uthe waba le nhlanhla njengoba ngishilo ayadlulayo ku-$200 but mali utshwala anika $200 ngizwe ibhange lilodwa elinika $200 amanye abavele nika ama-$50 so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu lokhu mali ukuthi basebenzisa i-swipe kumbe i-co-cash ukuthenga imali zabo ziyadliwa ngoba uyakudliwa nge-almost $20 or $30 phezulu kwemali kade vele kumele injani uyibhatale.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ephethulo lokhuyana phose ngamaviki wonke kathesi le ntengo yempahla iqonga njalo yini kumbe akuhambelani?
intengo yempahla ngitenge nanzela ngolesihlanu ngangena abantu ngakathi sithi ngene drop ngoba qalisile vele ukutshintsha ama prices okuthenze ukuthi intengo yempahla singaphezulu kokutshintsha kwentengo yepetroli petroli yabikhwela ngabo 16 15 cents kusale bo 20 cents kusanga ukuthi umuntu ungaziwe lizwe ngoba ngakunanzela ngapha kuphathi yelizwe le western side ipetroli iyadula ngenxa yokuthi wafaka umthethelwana ukuthi iyabikhwela kusiya ngokuthi isuke ngaphi siya ngaphi ngahamba ke bo Harare ngani petroli yabe bo $16 ngasihamba ebo Bulawayo ibiyabe $17 kulanda ama $18 ngenxa yokuthi bazofaka imali yani yokutransport fuel. So khonoko kwenza ukuthi izinto zethu ngapha ku western side ngentshona la ngalelizwe zidule okungaka ukuthi ngayi petroli ayikhwela le ntengo ngale ma-shops lawo banjani bayakhweza njengoba ngisithi ukuthi ngolesihlambe yevele bekhweza izinto zikhwelile sibili angazi bebecabangela ukuthi abantu bazathola amabhonasi bekuyini kodwa sezicazile izinto okunye ongazayo kubonakale.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobha lakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le kobulawayo. Kesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Ukhulumende uthi usemisile okwesikhatshana imithelo kanye lamalayisensi omumbu impuphu leflawa ukwenzela ukuthi ukudla kutholakale lula ngesikhathi ukuswelakala kwezulu sokudala isimo esibi. Lokhu kutsho ukuthi abantu abazimeleyo kanye labamabhizinisi bengawoda lokhu ukudla kwamanye amazwe bengadingi imvumo yamapermits. Uhulumende othuza kwethula uhlelo lolu oluzancedisa ekwehliseni intengo yeflawa yokupheka isinkwa lempuphu njengalokhu okwathenjiswa kubudget. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ofike elizweni ngomgqibelo evela kwelatshwa eChina okwenyanga ezine ubikwa esesilile njalo useqalisile ukusebenza. Umnumzana Chiwenga ubikwa iphatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owe-Monday briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Intatheli zindaba zephephandaba le-The Herald zithi uphinde waxoxa ngenhlelo zakhe zokulima njalo ubebukeka ethokozile kakhulu njalo ethe khwatshu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani emsakazweni we-Studio 7 kanye nabalaleli. Yaye iZimbabwe isigugudike yaze yawa ngeqolo. Abaniwe ngesisu bizobambelela ngezandla ivuka. Yonke into i-up down ayikho into ebambekayo. Into ebambekayo kushaya kwabantu kuphela. Nazi izinto ziyakhuphuka imihla namalanga uPresident Thuli into yaziyo kuxotha odokotela lokuguqula amagama ezitarada loba kuthiwa ini akuladloze lagida lazidakazela leli yilo nanku amaqhawe ashona obheshiwa nkomo azange bathiyabe bazizithombe zabo babazelwa ngabantu ngenxa yezenzo zakhe ewazenzayo emphakathini ezinhle kungakho bamenzela isithombe sokuthi bamkhumbule ngaye. Yena bubona intanyeke benenzelele konke konke lokho ngenxa yezenzo zakhe ezini.
Basakazi bethu siyabonga kakhulu ngomsebenzi lowo mpangazi eHawroni. Besivele sithukuthele ngaphakathi ngamabhakani abhalwe Robert Mugabe. Polo owangezelela ingezelele libizo. Ibizo leqhawe nxa lalifile kumbe liyaphila. Umgwaqo ngeke usinike ibizo lakho ngelokukhumbuza isikhumbuzo sokuthi lozazalwa athole leyo bizo. Ngakungathiwa umgoqolo uRobert Mugabe wenzani uRobert Mugabe kobulawayo? Umnakakho wenzani kobulawayo? Buza kwenzani empilweni yakhe kobulawayo? Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngikhala ihlwe lodwa njengomthakathi. Bathi abantu be-NBC kanti bafuna sikhulume ngemgwaqo olokhuzeni osolobhoni bangcono lanxa ukuthi babelibizwe lesitha kuyisikhumbuzo sokuthi usolobhoni nguye owacenta lowo mgwaqo. Omsika benzeni ngakuthi side malunga lapho elokishini ayehlala khona kunganika umgwaqo othize kumbodlula endlini yakhe eyindlu yakhe kuzawube isikhumbuzo ukuthi uside malunga wayehlala lapho abone nomgwaqo lowo ubhalwe ngebizo lakhe negama lakhe. Ungathatha uJohn Lander uyomfaka eHarare umfakele ukuthi kutheni wenzani khonale, ukuthatha uyomfaka eMtaro umfakele ukuthi wenzani khonale, uyisikhumbuzo sayo emgonqolana bazama ukuthi singakhohlwa lezizukulwane zethu zikwazi ukuthi isitha samandebele esikhulu nasi sibhode emgwasi lalo mgwaqo usikhumbuzani ngegama lakhe lisemgwaqweni lawo mabizo singawavumeli vele engahlali emlonyeni wethu lanxa bengasehlula ukuthi azahlale khona kodwa sivele singayibizi imgonqo le kwangcono sihlale kungosikusavini labo abangakithi igcekele lebhola liyanikwa lowo muntu kumbe ngulukhawuthi kumbe ngudabengwa khangelani i-South Africa akakugquli nje lamabizo kanti thina kujahweni ngemigwaqo ngoba kuzama ukuthi silalalazakube ngule kade ngasozabiselakho ibizo lodwa lapha yikho faka amanye amabizo amalutshwane ukuthi siliba lisibona ngani iyasinceda asoncedo lokhu ukuthi imigwaqo ihlule amabizo izinto zenza ukuthi impethu ingena ngesikhalo kumele laba singenile basingene emadolini sixega amadolo enxa yabo lokho bebisa amagama abo ukuthi sizowathini sizowakhonza ngemva kokusibulala hatshi bantu bakithi ngiyabonga
elinjani bantu bakamthwakazi mthwakazi omuhle likhuluma lo maluphahla mina endabeni leyi eka vice president uChivengwa ukuthi yebuyile eZimbabwe wasebuye ngazi ukuthi ubuyile mina vele angiboni ukuthi kuqakatheke ngani kanti anti umuntu vele maye buye uyaziwa imuli yakhe ukuthi uyabuya ayisikho cala lokhuyana la ngokuthi kuthiwa bahluphana lo ongameli wasekithi owaseZimbabwe mina vele lokhu vele nje kuyafanana ngoba labana abantu vele into eyi-one ngaze sithi kumbe abahluphana kumbe njani bayakwazi ukuthi bayenzani this one I don't think ukuthi vele kudingeka thina kulokhu thina esikudingayo ukuthi kulungiswe ilizwe lakithi izinto zilungise umkhono wami ube uphakame abantu benelise ukuthola ukudla abantu bayalamba bayalamba abantu laba abantu bakithi abafundi babe belokho besifa endlala belokho esithi ZANPF ZANPF befela khona kuZANPF lapho belamba bephathwa nzima ayi angazi ukuthi kuhamba njani shu kumbe abaloyizana
mina nginesimanga sokuthi kanti umkhosi omkhulu kangaka owe-MRP umthwakazi dibali nyozi umhlamalanga usuku lemini kodwa bese kubonakala sokuyikuthi makusenziwa kumthwakazi alisabali nyozi lokhana kungicacela ngenye indlela yokuthi kusho ukuthi lisebenzisana ingxenye yenu lisebenzisana nezanu okuthiwa kuthiwe hhayi lingaze kwakhutshwa into ekhulunywe ngumthwakazi kungenjalo ngakuthiwa kukhulunywe kunyozi ngoba inyuzi zilalelwa umhlaba wonke sesikulalela sesikuzwa kungama-audio kodwa kule nto okuthiwa ngu-studio 7 ongakhetha uhlelo ake kulungiswe khona phana
Msakazi mina bengicela ungisize lapha ngifuna umculo kanqobile malinga lo utholakala kuphi mina ngisegoli e-morning site
yebo ke sibonge amazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 kumlaleli ke obekhuluma ngokwemthakazi asaqedisisanga ukuthi utsho kuphi njengoba siyake sizame ukukhuluma labo siyake sikhulume labo kulo umsakazo njalo odinga umculo kanqobile malinga ngabona ilwane sutsha izolo othi Highlanders siza kudingela kuhle ukuthi ungawuthola ngaphi sikubhalele umbiko lapha kunamba zakho ze WhatsApp Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlali bedolobheni leBeni eDRC abakade besonde begane unwabu bachise iholu yaleyo ndawo izolo kulandela ukubhubha kwabantu abayisishiyagalombili okucatshangelwa ukuthi babulewe ngabahlamuki. basuke lapho balubhekisa enkambeni yomanyano we-United Nations, njalo bathi bafuna abalondoloza ukuthula kulumanyano begoduke ngoba sebehlulekile ukuvikela abantu ekuhlaselweni ngabahlamuki. Idolobho leBeni lihlaselwe njalo ngumkhuhlane we-Ebola. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bakahulumende we-Iran zithe gwaqa edolobheni le-Tehran zisethesa elemelika lamanye amazwe icala lokubangela ukuthi abantu betshengisele besola uhulumende njengalokhu okwenzakalayo kulelo lizwe. Abasekeli laba batshise amafulegi e-Israel leBhilithani. Basole eleSaudi Arabia besithi lalo lixhasana lamazwe la ukutshotshozela abantu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ephethulo. Namuhla kweziphathelane lelemelika sixoxa nonkosazana Sibusisiwe Dube osedolobheni leMinnesota okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. Unkosazana Dube, ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe, usichathisela okuningi ngasekwenzile kulolu hlelo.
Ngiyabonga. Uhlelo lolu luqhubeka kuhle sibili ngoba sengenyanga ezintathu lengesine ngokwe-public policy kukhangelisa ukuthi abantu ama-policies ayenziwayo bayavumelana lawo yini. Abantu baya-involve yini, bayangeniswa yini kuhlelo zangkhona nxa ilizwe lisithi kumbe abameli kumbe laba esithi ngama-member of parliament abe-parliamente bephezulu ngale belungisa ama-policies abo. So uhlelo lolu luyasitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi uZulu abe phakathi kwalolu hlelo. UZulu abe nguye oqondisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kanjani olwe-public, olwe-policy making.
Lokhu ubona ingani kuyanceda yini, kuyasebenziseka esimeni seZimbabwe?
Ye, kuyasebenziseka. Yikho kuqakathekile ukuthi abantu befunde okwenzakala kwamanye amazwe, bebona ukuthi abanye amazwe bakwenza kanjani ukuthi izinto zabo ziphumelele. Njengoba thina we are sizibiza sithi developing country or America ngamazwe athiwa ase-developed. So sifuna lathi ukufika ku-stage kumbe egwalweni abasebekulo in terms of izinto ze-public policy, izinto zabo ze-governance, ukuthi bona bahambisa njani kwezombuso welizwe labo kumbe kwezombuso kwama-community abo abaphila kuwo. So kuyancedisa ngoba uyathola ukuthi balama-policies abantu abasakhulayo, balama-policies labo abafazi. Ekwenzeni lawo ama-policies abakwenzi nje bephezulu le bengamalunga e-Congress kumbe abameli belizwe leli, uZulu wonke uyabuzwa kule ndlela ezenziwayo abathimbe advocacy lama-consultative meetings abawenzayo. Bambe bexoxisana labantu ukuthi libona kanjani ukuthi singayenza uhlelo lolu, luzasinceda njani, kuza kunceda njani ukuthi uthuthuke wena lapho khona wena ku-state okuzo eMinnesota, wena lapho khona lawe eNew York kuza kunceda njani. So lathi nxa sengibuyela le sesibuyele elizweni lethu abantu abe-Humphrey Fellowship lifika likhangele ukuthi iZimbabwe ime njani. So nxa selisenza ihlelo lezi zithiwa ngama-policies kumele likhangele biza abantu abamele elibayenzela ama-policies libabuze labo nxa li-custom ama-policies enu. Njengokuthi nxa senza kwabasakhulayo esingama-youth ama-meeting elabeliwayenza kumele kube labameli bama-youth, that's in every province. Nxa lisenza kwabafazi kumele kube labameli babafazi abahlala emphakathini nalaba abafazi elibayenzela ama-policies.
Usukhangela indlela okufundwa ngayo khona ngapho le mpahla ezisetshenziswayo esingathi ngama-resources, ungathi kuyakhanya yini umahluko leZimbabwe ukuthi impahla zakhona ziyatholakala, ukufunda kwakhona kwenza kube lula?
Hhayi, kuyatshiyana sibili impela, ngoba njengengakutsho laphana ukuthi leli lizwe selithuthukile kakhulu, thina sisasemuva kancane. Singatsho ngendaba ze-technology sisasemuva sibili kancane. So nxa lifundisa izinto lezi lifundiswa ngempahla eziphakemeyo ama resources akhona phakeme kakhulu awafani la wasekhaya esilawo ngale eZimbabwe kodwa iZimbabwe ichiyene leMelika abantu beZimbabwe abakufunayo kuyachiyana lakho kancane la kuMelika kancane futhi kancane so ngalezo mpahla esilazo thina eZimbabwe ngibona ngani singakungafezeka esiku okwenziwa lapha ngesilungu you customize ukwenza ufanele indawo lapho osebenzela kuyo okwezimi ngeke sithathe izinto zeMelika sizihambise eZimbabwe kuthiyeni imvelaphi yethu ama-cultures ethu athiyeni so impahla esizisebenzisa ngapha ngeziphezulu kakhulu ukufunda izinto ze-policy ukufunda izinto ze-public administration ukufunda about youths nokufunda about women nje but lathi impahla esilazo eZimbabwe sihambelana lo lokuthi uZulu wethu ufunani ngoba soze ngiyemakhaya mina ngisebenza ngokwamagagasi internet umuntu umfazi osekhaya kumbe umyouth osekhaya phakathi kwesidikidiki senkaya ngeka kuzwisisa okunye kwakhona okwenziwa lapha but ngingathathe ngifundiswa lapha ngikucubungule kuhambelani hayi mbonani kungathuthuka
yebo ke lo nkosazana Sibusisi Dube okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe sixoxelaye eseMinnesota khonapha eMelika kambe uyakuthola ukudla okunjengesitshwala lokunye eMinnesota na unkosazana Dube njalo iningi elivela eZimbabwe lenzani ngendlela yokuzithokozisa uyakhumbula ekhaya na sizaqhubeka ngalolu daba kusasa kuona lo umsakazo wenu weStudio 7 okwamanje ke ngesilalele inzwisayo yomculo weBlack Mfolo sibe sithi egwelutshena
Sona sishayenze kambenze cine isikicha lesangithi sishayenze sangithi dabezle langa lapuma dabezle ngbu langa lapuma dabezle ngi langa lapuma ndabala shona dabezle langa lapuma dabezle langa lapuma dabezle langa lapuma ndabala shona Wawakabe no makelwa Langala pumale Baka chaliswa hi Langala pumale Gizu lezi zindaba Langala pumale Ndabala shona Ama hunga hunga yezi mpenkabe Langala pumale Gizu wazi afugela Langala pumale Ndabibe zenja Langala pumale Ndabala shona Nasi nguzo
Yebonge singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabutcha ambalwa adlula ikhulu iningi lawo lise Harare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale isebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lulokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha. Injongo kuyikuqeda lolu hlupho. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo.
Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.